Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Mpandula 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Enikwe ibheli kuyabe kufakwe izinqumo zokuthi alandele engayekela ukulandela lezo zinqumo then ibheli yakhe iyaviza thathu. So amapolisi bekhangelela ukuthi kumele ukuthi ethi engaboshwa abe senqitshwa ibheli.
Idale likamantshi linqume ukuba umfundisi Ivan Mawarire akhululwe ngemva kokubotshwa kwakhe ngempela sonto esetheswa icala lokuvukela uhulumende.
Ukulumende simnika isikhathi singadi kumbe inyanga ezimbili kumbe ezintathu. Silika kukhangela ukuthi hayi ama-election ayisiwo angaqeda uduku phakathi kwelizwe. Ikho nje sikhuluma ngokuthi uhulumende abhidlizwe kufomeke iqembu elingakhokhela.
Abenhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU bakhuthaza uhulumende ukuba abhidlizwe kudedelwe iqula labantu elizobunjwa ukubamba umsebenzi wokukhokhela ilizwe okwesikhatshana. Iningi lezakhamizi zemaphandleni eGwanda ezansi emaNdebeleni lithi lisemnyameni ngohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota oluqhubekela phambili emadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Idale likamantshi eHarare linqume ukuba umfundisi Ivan Mawarire akhululwe athoniswe esuka ngekhaya ngemva kokubotshwa kwakhe ngempela sonto esetheswa icala lokuvukela uhulumende lokutshotshozela uZulu ukuthi ahlamuke. Umantshi umnumzana Elisha Singano nguye ophele sisinqumo ngemva kokuba amapholisa ephuze ukumletha edale ukuzothoniswa icala alibotshelwe ngempela sonto. Lokwethula umfanekiso wevideo enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eFacebook ekhonona ngenhlupho ezibhekane lelizwe esithi inkokeli kahulumende kayiboni na ukuhlupheka okwenza uZulu phansi kombuso okhona ngakhona leli. iStudio 7 yenelisa ukuxoxa lomnumzana Dinei Mugweba, igqwetha eliyingcwethi kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu.
Okwakathesi akusimangalisanga ukuthi uthole ibheyili.
Ubesephambanise izinqumo ayeziphiwe kubheyili yakhe esingathi ngesilungu ngama-bail conditions. Kuhamba njani kathi ukuthi umuntu uyabe licala elidala sokuthiwa selivuselelwe?
Leli belingasocala elidala, bekungamacala adluleyo akade engakathoniswa. Kodwa engakathoniswa yena wayenikwe ibheyili, and enikwe ibheyili kuyabe kufakwe izinqumo zokuthi alandele engayekela ukulandela lezo zinqumo then ibheyili yakhe iyaviza thathu. So amapholisi bekhangelela ukuthi kumele ukuthi ethi engaboshwa abe senqitshwa ibheyili ngoba bethi uphambanisa isinqumo sokuthi angayenzi ezinye izinto.
Kodwa-ke nxa sikhangela lokho akwetheswayo, isisekelo sombuso i-constitution iyavumela ukuthi umuntu akhulume okusenhliziyweni yakhe. Singathini nxa sikhangele khona?
Yeah, isisekelo sombuso waseZimbabwe siyavumela ukuthi umuntu athi okusengqondweni yakhe esingathi yi-freedom of expression, ukulokhu akuzwayo. Uyavunyelwa ukuthi ukuveke obala, njalo uyavunyelwa lokuthi nxa ungani ucasulekile ukhankase kumbe i-right to demonstrate, kukhona kusisekelo. Kodwa okunanzelelayo ukuthi isisekelo siyatsho amalungelo akho, kodwa esikubonayo njengenhlanganiso emela amalungelo abantu, uthola ukuthi uhulumende kumbe ezinye ingatsha zikahulumende lokho ezicabanga ukuthi sisebenzisa isisekelo esinye esingayisiso lesi sisebenzisayo. Uthola ukuthi ukuthi balandele izinqumo eziphakathi kwesisekelo kunzima kibo, kungani kubuhlungu ukuthi balandele lezo zinqumo.
Umnumzana Dineye Mugweba, ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, bakhuthaza uhulumende kamongameli Robert Mugabe ukuba abhidlizwe kudedelwe iqula labantu elizabunjwa ukubamba umsebenzi wokukhokhela ilizwe ukwenqabela ukuqhubeka kokonakala kwezomnotho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yenhlanganiso yesebenzi le yeZCTU itshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba leli nyathelo lizosiza ukuthuthukisa umnotho lokulondoloza khonoko okulutshwana okuseleyo kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lumqondo uphume emhlanganweni wabo owenziwe ngenyanga edluleyo kaNcwabakazi.
Ukhulumende simnika isikhathi singathi kumbe inyanga ezimbili kumbe ezintathu. Sinika kukhangela ukuthi hayi ama-election kayisiwo angaqeda udubo phakathi kwelizwe. Ikho nje sikhuluma ngokuthi uhulumende kabhidlizwe kufomeke iqembu elingakhokhela kulungiselelwa ukuthi kutholakale abangakhokhela ilizwe kulungiselela ukhetho olutsha.
Leli qula lizonikezwa umsebenzi wokukhokhela ngenjongo ezehlukene lalokho kwenzakala ngesikhathi sikahulumende womanyano.
Esikukhangeleyo ukuthi nxa kungabhidlizwa uhulumende kudingakale ke abangekho kuma-parties la akhona abusayo abangakhokhela, kungaba ngumfundisi oseritayile, kungaba ngujaji umantshi oritayileyo ongathatha ke ilizwe ali-prepare for ma-elections. Ukuya kuma-election ngohulumende lokhona sizaba futhi lama-election azaba lempumelelo engasoze ivunywe ngabanye. So singani nje siyabhoda asiphumeleli njengelizwe, siba lama-election aloke ekhontestwa abantu bengavumi impumela yawo.
Inkinga zeZimbabwe abeZCTU bathi zibangelwa yisimo kwezombusazwe, kungakho bethi makabhidlizwe uhulumende okhona. Bethi kunje uZulu udla imbuya ngoluthi engasanelisi ukuthenga okudingakalayo ekuphileni kwakhe kwansuku zonke ngoba intengo iqansa ngokuphela kungahambelani leholo alitholayo. Phezu kwalokho abeZCTU bathi bafuna achiye umsebenzi usiba lukhulu webhanga lelizwe ele-Reserve Bank uDr. John Mangujika, kukhethwe umuntu ongelahlangothi endaweni yakhe ozasiza ekulungisiseni umonakalo osukhona kwezokutholakala kwemali. Bafuna njalo uhulumende abize umhlangano ozangenwa yinkokheli zenhlanganiso zonke zikaZulu elizweni wokuhlaziya lokubonisana kutshelanwa amaqiniso phezu kokungenziwa ukuvuselela umnotho welizwe wona osukusibanga esibi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni eGwanda ezansi emaNdebeleni lithi lisemnyameni ngohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota oluqhubekela phambili emadolobheni. Ukuswelakala kwembiko ephuma emisakazweni kanye lakumabonakude sokudale ukuba uZulu wasemaphandleni ehlale engazi okwenzakala elizweni. UVusisizwe Mkhwananzi usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Kusukela emlambaphelo siyafika eNkhwali, iningi lezakhamizi lithi lisemnameni ngodaba lokubhalisa kakutsha ukuvota kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku e-Biometric Voter Registration, i-BVR. UZulu phansi kukanduna Kezomathe esiqindini sebulamba uthi lolu daba uluzwa ngamahungahunga. UNkosazana Ntombi kayisenyathi ohlala emangweni wesitakeni eNkhwali uthi balizwela kweminye imisakazo lolu daba ngoba izigcingi zabo zibamba amagagasi akwele South Africa.
Uma izinto eziningi zenzakale elizweni okunye sesiphunguzwa ngama-WhatsApp, but thina ukuthi sizwe intatheli zindaba kuhle kumbeni emaredweni kumbeni uma-TV akubambi ngoba amasayisa ethu ngapha abambi South Africa kwedlula iZimbabwe. Hayi, ngaphasi kabi kwazi. Siphume ukwazi ukuthi sizavota, but ukuthi ukubhaliswa sekuqalisile kumbe kuyaqalisa nini? Hayi, asikabi lolwazi. Isiwazi ukuthi kumele sibhalise sizavota ngomnyaka ozayo. But ukuthi ukuvota uhlelo lwakhona seluqalisile kumbe luyabuya nini, luyaba lusenzelwa ngapi? Asikabi lolwazi lolulwa lukafiki kithi.
Umbekezeli Noni owentepe uthi sezwile ngodaba lokubhalisa kodwa laye kusobala ukuthi akazi lutho kangaka ngalo.
Sizile sivile thoka bhalisa kumele libone osobhuke waza director abakhulu bangkhona ngale amakomiti.
Unkosazana Khana Nsingo owezelezele laye uthi kalalwazi ngalolu hlelo loba nje beke wezwa kukhulunywa ngalo emsakazweni weStudio 7.
Hayi, thina sikabili lolwazi khona siyaqalisa ukubhalisa mhla ka 26 ikho sizabona ukuthi uhamba njani. Abantu bathi bona abaluzwisisi ngoba siyezwa la kuma radio ukuthi imishini ngani yasilela, so abantu bathi kusebenze kanjani nje izinto zokubhalisa zingekho.
Umnumzana Jethro Tabona Moyo oyemlambaphelo leminyaka engamathumi ayisikhombisa yokuzalwa uthi kuqakathekile ukuthi abantu babhalise ukuthola ilungelo lokuvota.
Bese besitshelile sibili abakhokheli, yikho kayi into esizimiseleyo sibili siyazama lokuthi sitshele abanye bethu ukuthi kumele bavote. Even laba beSouth Africa siyabacela ukuthi babe ngabanye ababuya bazovota vele. Ah, kusitshela kwabo basitshele ukuthi khona sizabe siregister kutsha. Loba wawuregistile loba ungaregistanga kuyafanana, sokumele sizihluphe ngokuyaregister.
Isikhulumi sebandla le-MDCT ezansi emaNdebeleni uNumzana Ekhemoyo uthi sadingeka imfundiso emaphandleni ngodaba lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota.
Ulwazi lwakhona lusalufitshane kakhulu, kuyadingakala nje ukuthi kube le ndlela yokuthi i-vote education ifakwe lapha emaphandleni ibe sibangeni siphezulu abantu abakazwisisi.
Iningi labantu lehluleka ukwehlukanisa uhlelo lokuthatha izithupha ezintsha ezeplastiki kulabo abalezezenge lalolu olokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota. Ababona ngokuqhutshwa kohlelo lokubhalisa abantu ukuze babe lelungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ngemithini yakulezi nsuku, abeZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi basamelele emithini ye-BVR ukuze baqale uhlelo lokubhalisa kuvota emaphandleni. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba zeStudio 7 ngisemlambapheli eGwanda.
Abasakhulayo bathi bakhathazekile kakhulu ngokonakala komnotho osokubangele ukusilela kokumqoka empilweni kaZulu okugoqela ukudla ezitolo lamafutha ezimoda. Bathi njalo balokudana ngokuhlukuluzwa kwabantu abaphikisana lombuso kaMgabe okuvezwe sobala ikubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire, yena wetheswa mlando wokutshotshozela uMvukela. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe losakhulayo we-MDCT ongukhansela njalo wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube.
Lokho kuyisibonelo esikhanyayo mtelukwana uhulumende lo okhona usesilela, ngoba ungakhangela kubelokhu ezama nje ukuphila ngokuncane okwasalayo ngesikhathi etshontsha uthetho ngomnyaka ka-2013 kodwa sekufike kwaphela. Njalo wasekharisila bakhebhondi nokuthi imali engathengiwe. Uyakwazi ukuthi lapha eZimbabwe uyanot eposition kanti uthatha into zonke zokwenza izinto emazwenazelaphandle, so ngubani ozathenga imali ngaphandle kwelini? Njalo okunye kwesibili ukuthi kuvele nje emgabeni uyaziwa ngezikhathi zephepha, uyathi ufake inkalakatha yemali yakho waphozisa amaphrojekthi ekhampanini avuke wathatha mahhala. So ngabona yikho osokuletha ukungahlaliseki kwezaba amabhizinisi, ukungathembakali kwakho bani. So ukungathembakali kwakhe lokhu kuthengisa mhlophe ukuthi yena kanaki ukuthi abantu bandani. Uvele uyenza ngabomo esenzela ukubana lapho abantu beZimbabwe besiyavota bengabantu abalambayo, inguye obaholisayo, inguye esenza kaNapoleon owachitha imigugu waqeda yabhawa imikumumu. Ufuna ukuguga abantu beZimbabwe ngokona.
Kodwa uthi umgabe ukusilela kwezinto lokhu kungaba kubangelwa izitha ezizama ukugenqula uhulumende wakhe. Njalo uthi ukusilela kwezinto lokhu yinto ezaphela nje phakathi kwelanga elilodwa kumbe amabili.
Nxa esithi yenziwa izitha, kambe izizitha yini ezithi hayi iflamatina afake inkulungwane zezihlobo zakhe beyenselemelini besebenzisa imali esiki-1 million kuhamba umhlangano kuyeeemhlanganweni ezafika alala. Kambe izitha zinezi angithi yiyo imali okuthi ngabe iyathathwa ivuselo lamakhampani ukuze aphosise abantu bezimbabwe bari. Isitha esikhulu sezimbabwe nguye ngoba nguye okuchitha imali yakhe. Ungakhangela umntana wakhe lolayelayo legresi lo okuthiwa ngugwenza uthenge imota ezabisayo, kambe akusi imali umuntu ngabe ivusa ama-industry. Isitha esikhulu sezimbabwe lapho lami ngivumelana ukuthi kwenziwa izitha, kodwa izitha zakhona ngiyomgabe wakhona nahandaa yibo izitha zezimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Mlandu Ncube, ukhansela wedolobho lakoBulawayo njalo ongasakhulayo webandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Kuhlelo lwe-The Connection namhla sikhangela ukonakala kwezinto elizweni okugoqela ukusilela kwamafutha ezimota lokudla ezitolo. Njengabontanga lilibona njani elakusasa lelizwe? Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Intatheli izindaba zikhuthazwa ukuloba indaba eziphathelane labantwana ngendlela elakho ukuphathisa ukunakekelwa kwabo njengoba zikuhlangothi oluqakatheke kakhulu kwezokukhankasela amalungelo abo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lesi yisicelo esenziwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, ZNCWC, emhlanganweni wemfundiso wensuku ezimbili lentatheli izindaba wokuzikhumbuza ngokumele zikwenze lapho ziloba indaba zabantwana owenzelwe eHarare International Conference Center, HICC. Obona ngezokuqoqwa kwenhlelo ze-ZMCWC, umnumzana Maxim Murungweni ulandisa ngenjongo yalo mhlangano lentatheli izindaba.
Sifutwe ukuthi na vele njengehlanganiso ze-ZMCWC sijonge ukuthi sisebenze ndawonye labathatheli izindaba ukwenza ukuthi amalungelo abantwana aphakanyiswe lapha eZimbabwe, ngoba bona sinanzela ukuthi baqakathekile ukwenzela ukuthi besincedise ekuhambiseni umbiko lokuhambiseni indaba ezamalungelo abantwana abe ephulwa abe violetwa ngabantu.
Umrungweni uthi mkhulu umsebenzi wentatheli izindaba kwezokukhankasela ukuguqulwa kweminye yemithetho elawula ngezokulondolozwa kwabantwana okufana lowe-Child Protection Act owabekwa ngomnyaka ka-1972 leminye ukuze ihambelane lesisekelo sombuso.
Yebo, uqakathekile kakhulu ukuthi i-Children's Act ibilungisiswa ukwenza ukuthi ibihambelana lokho kuseku-constitution yethu okuhambelana ukuthi ikudifayine umntwana ukuthi umntwana ngumuntu wonke ongaphansi kweminyaka engu-18. Le minye imithetho ebetshela ukuthi suthi abantwana akumzange bethathwe beyendi bebancane.
Abe-ZNCWC bathi kuyadingeka kuba lapho ziloba indaba eziphathelene labantwana intatheli izindaba kube ngezilotshwa ngendlela ezobasiza ukubanakekela lokubalondoloza, hatshi ezibaveza ngendlela embi ezizobanyela ukungezeleleka kwenkinga ababhekane lazo baqhubeke behlukunyezwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia selethusele ukuvimba ukusebenza kwenkundla yebulenjini yokuzilibazisa eFacebook kuhlelo kulelo lizwe nxa ingaqhubeka isala ukulandela izibopho zokulondoloza imbali yokusetshenziswa kwale inkundla izizalwane zayo. unobhala obona ngezomvikela welemelika umnumzana James Mattis ubikwa esethethe amanyathelo okuqinisa ubudlelwano lele India ngokuya hlangana lomunye wakhe walelo lizwe esigodlweni iNew Delhi. Iziphathamandla zikahulumende lamhla zingene emafekitali lezitolo zisehlisa intengo yempahla ezitolo. Lokhu kulandela imbiko kamongameli Mugabe izolo lapho athe ukukhwezwa kwempahla ezitolo kuzamele kuphele kumalanga amalutshwana alandelayo esithi kwenziwa ngabomu ngabafuna ukumgenqula esikhundleni sakhe. Kodwa abanye abagoqela abalungisa amafutha okupheka bathi ukusilela kwemali yemelika yikho okubangela ukuthi impahla iphele ikakhulu amafutha okupheka. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabalwela ilungelo labathengi esigabeni seMandebeleni umnumzana Comfort Mjekeza uthi uZulu kumele engethuki athenge impahla ngobunengi.
Ya, into ezakalayo athi ukuqalisa nge first nge weekend leyi intengo zesitolo eziningi zase zikhwelile kakhulu. Kukhangelwa ama-causes okukhwela kwentengo, kwakhangela ukuthi ama-suppliers, ama-manufacturers ngokwawo babangakakhwezi. Kwanye kwakukhwezwa mainly kuma-retailers. Ukukhwezwa kwakunye kukhweza kuqalise nge-Saturday, Saturday, Sunday, Monday. Iko sasiwuthinisa intengo into eziningi seyikhwelile. For example, into njenge-cooking oil yaseyithengiswa ezinyeindawo ama-$5, the cheapest yayithengiswa around $3.60. Into njengamazowe ama-orange crush lawa asefika kuma-$3. So sawuthinisa into njenge-rice esinyeindawo yaseyithengiswa almost $3. So intengo le was not justified ukuthi ikhwele. Isikhathi esiningi intengo yezinto lapha ijayele kufuelwa nxa i-cost ye-fuel seyikhwelile. But ngasikhangela i-fuel yethu it remains stable.
Ye kanti imbiko esiyizwayo ekhulunywayo langomongameli labanye abathi bona kungaba labantu abenza ngabomu ukuthi intengo le ikhwele. Lento zingani ziyaswelakala ezitolo. Ukubona njani wena? Kungakuliqiniso yini lo?
Ya, iqiniso lingaba khona. Kungayenzakala ukuthi abanye labo bayaphusha ukuthi zikhwele for political reasons. Jabo sebeyengezelela into ezikhona. But that could not be the only cause. Kuyakwaliswa namanye ama-causes behind the scene now. But lokhu lakho sokuyengezelela phezu kwamanye ama-causes.
Inkuthazo bani ongayipha uZulu ngalesi sikhathi?
IZulu ifuna ukulikhumbuza ukuthi there is what we call panic buying. Kathesi ngangenza i-survey namhla ngibona abantu abanye bethenga i-cooking oil ngama-cartons, bethenga ichukela ngama-cartons, bethenga amazoe ngama-cartons, bethenga isepa. Into zonke okhanye abantu sebegijimela ukuthenga in bulk, becabangela ukuthi kungayenzakala ukuthi kusasa izinto zivuke zingekho. Khonokho kuzayenza ukuthi abantu badayivete imali yayifana ukuthi isebenze ezinye izinto, sebehamba beyithenga izinto ezinto zihlale whilst izinto zingapheli. 2017-2018 ayilinganiswa nge-2008. Iqiniso 2008 into zaswelakala. Into yenza ukuthi ziswelakale izinto, inflation ayikhona, but kwayengezelelwa even le severe drought yayikhona. But kathesi umnyaka lowo silebhamba harvest, even nxa impuphu izaswelakala izitolo, but abantu ezindlini iziphala zabo zigcwele zilomumpu zilamabele. So bangabuyeliswi kakhulu ku-2008. Kathesi we are far much better than that. And ababe bathenge into ezilinganayo bajayele ukuthenga suku zonke, bangabi ne-panic buying.
Manje lokho esikuzwayo ukubana uhulumende uzehlisa intengo ezitolo, libona ngani kuzaphumelela yini lokho?
Into eyenza ukuthi into zikhwele, ngiyawunika umzekaliso we-liquid petroleum gas, LP gas. Indawo eziningi seyikhwele to $2 per kg, but uzafika uthole ukuthi indawo yakhona nxa uthenga nge-Zimbabwean bond bakuthi $2, nxa uthenga le-American dollar bathi $1.40. Khonokho sokuthengisela ukuthi
price ayikwelanga from supplier, but i-challenge ngaba nabantu ngiyokuthi bazuze i-hard currency yokuthi ba-ode igasi yakhona ibe khona. So uhulumende ungayiza player la i-role yakhona kuthi ama-genuine importers bezinto abaletha ama-basic necessities lapha ibatholise i-forex yokuthi bangayizuzi ku-parallel market, bayizuze through reserve banks, kuyayenelisa ukuthi into ziyehliswe.
Hello ke ngumnomzana Comfort Mtshekeza, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwela ilungelo labathengi iConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathopheleland, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Iqula lamandebele belikhokhelwa ngozithi inkosi yamandebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo belise South Africa emkhosini wokukhumbula inkosi uChaka. UKhumalo othi wagcotshwa ukuba inkosi kumaviki amathathu adluleyo wethulelwe umphakathi wokusemthethweni. Sixoxe lomunye obekuqula leli uNduna Zwelithini Gumede.
Kwenzeke ukuthi sibe silayo leyo iselela ukuthi kufanele ukuthi laba abasekhaya abayiwo abanjengobhodloza labanye abasebenzi into yokuthi kube nenkosi, kufanele ukuthi bayehlangana lenkosi ngale bayibona into ezenziwa ngandle e-KZN. Yikho besiye laphayana.
Kahle kahle ubungowani umkhosi wonalo?
Umkhosi lo yikukhumbula uChaka, kodwa bathe beyilinga bethi i-Heritage Day, kodwa lalilanga lenkosi uChaka leli. Manje bamkhumbula ngalo ukuthi lenziwe imisebenzi yonke yesintu kuleya ndawo. Kade sikwaduguza duze le-Richards Bay, duze lolwandle, lapho leyo ndawo ise-KZN ibizwa kuthiwa kwaduguza, lapho kwakule nkosi yakithi khona uChaka.
Manje lina njengequla labavela eZimbabwe balamukele njani?
Hayi, basamukele kahle kakhulu. Mhlawumbe ke ngibuyele emuva kancane. Isizathu sokuthi Nduna engigumete yini yila eGoli ngagcotshwa inkosi yonale kade siye kiyo uZwelithini enguye ophetheyo isize samaZulu sonke, inkosi yalapha eSouth Africa yiyo yagcoba mina. Manje laba bakithi njengobana lo usiko lwakithi sifuna ukuluvuselela, lento zakithi sifuna ukuluvuselela, sengihambe labo ukuthi bayebuka lezo zinto ezile, babone lokwenziwayo, bangaphuma endleleni ngento abayenza ekhaya njengamanje. Esifisa ukuthi bayazi imithetho lezinto zokuhamba ngoba amasiko kithi ngapha e-South Africa ayekhona. Kodwa-ke la ngaphandle kwalokho okugoqela konke khona lokhu yikuthi thina vele ndabuko yethu esidabuka la, kodwa ngokuzala sizalelwa khona le komthwakazi, kodwa singabalapha kahle kahle. So lama kungenzeka kanjani inkosi yonale, lama kungenzeka ekhaya kulunge inkosi yiyo yonale eyakithi. Pho-ke laba bakithi ukuya kwabo laphana bengibahambisela ukuthi bayehlangana lenkosi, bayibone, babone lezi nto ezenziwayo. Kuza kuthi ngokuhamba kwesikhathi into zonke seziqhubekela phambili sokuhlangana lamakhosi lami ngingaphakathi kwakhona kuyimi engenza yonke leyo nto, babone ukuthi into zenziwa njani ukuze siqhubekele phambili ngempilo yethu. Sifuna ukuthi umuntu lomunye abuyele ebuntwini bakhe, abe ngumuntu azazi ukuthi ungubani.
Alo ke nguNduna Zwelithini Gumede ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usanda kukhulumisana eNew York leinye inkokheli yamazwe akuzwekazi leAfrika. UTrump wethule umbiko othi ilizwe lakhe lizimisele ukusebenza lamazwe afuna ukuzimela wodwa, lafuna ukuthi kube lemisebenzi kuzwekazi le-Afrika leMelika. Izwekazi le-Afrika lilenotho emangalisayo elakho ukulithuthukisa nxa ingabanjwa ngemfanelo. Kulamazwe alitshumi okwamanje athuthuka okumangalisayo kwizwekazi le-Afrika. UTrump uthe ilizwe leMelika lingenza kube lentuthuko ephezulu kuzwekazi leAfrika iMelika ingancedisa kwezokulima, ukuphehla umlilo kagetsi, kwezokuthwalwa kwempahla, kwezempilakahle lezokwethekelela ezemvelo. Inhlanganiso ye-US Millennium Challenge Corporation engaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department isifuna ukufaka izigidi lezigidi zamadola kwele Côte d'Ivoire lapho umnotho othuthuka khona okumangalisayo. UTrump uthe ulethemba lokuthi amakampani anjengeSasol alakho ukusebenzela kwele Melika. Inkampani le isivule ifektali yokuhluza amafutha eLouisiana kwele Melika lapho ekhangelelwe ukuthi izaqhatsha abantu abanengi.
Siyabonga igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.